Umnumzana Promise Mkhwanazi, umkhokheli wetajamuka sesijikile campaign, uthi bakhangelelwe ukuthi abantu abaningi bazazihlalela ezindlini kusukela kusasa kusiyafika ngolwesihlanu. Uthi umongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukubusa ilizwe leZimbabwe, ngakho-ke sokumele athiye umsebenzi.
President Mnangagwa has two choices before him. Number one, to resign and allow Zimbabwe to move forward.
Achiye umsebenzi ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili, njalo lokuthi akhulumisane labantu bonke ngokudlelana kukaZulu, uhulumende wakhe labanye abantu.
If President Mnangagwa refuses to yield to these demands, on Saturday the 6th of July 2019, the people of Zimbabwe will be left with no choice but to come out of their homes and march to the State House in Harare.
Unkosikazi Madonna Ndlovu uthi abantu sebekhathele ngokwenzakala eZimbabwe.
Mina ngibona ngani into engcono ukuthi abantu bazihlalele ngoba ukusebenza lokungasebenzi kuvele kuyafanana.
Ubona zani-ke amapholisa lamasosha pho akasoza angenele abantu abagande ngakhonokho?
Amasosha nxayo enganika i-directive yokuthi agande abantu azaganda abantu, kodwa noma bengabaganda abantu bazabe baganda, kodwa imali ayisozibuhambe emasosheni. So babenza into engayisisi, kunzima kukhulumeki. Akunamali, sosekuthi abantu badla inhlabathi. Kumbilizwe lonke lichabalale, iZimbabwe ichabalale ukuthi bebone ukuthi akusela lutho.
Isikhulumeli samapholisa u-Senior Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi bazahlolisisa okuyabe kusenzakala namuhla.
Sithanda ukuthembisa uZulu ukuthi amapholisa akhona, amapholisa njalo bazabe bekhangela bebona ukuthi abantu nxa besebenza, nxa behamba kulo kuthula.
Ibandla leZANU-PF lithi kubi okwenziwa yinhlanganiso yetajamuka sesijikile campaign. Omunye wabasola lokhu ngumnumzana Believe Gawule, wake wamela itsholotsho edalele Senate.
Ukubona kwabo mbona ngani ngithanda ukuthi ngahluke mbidana kikho ukuthi hayi kade ngisithi mina ngabe siyancedisana ukuthi yona lowo mumo ozanywa nguhulumende ufeva bona, ikakhulu njengezisebenzi ekade zihola imali eyi-RTGS. Umumo lo uyazilungisa wona, ulungise uhulumende ule ndlela zokuncedisa ukuthi abantu izinto zabo zibe ngcono. Izinto zikhwelile, kodwa ukukhwela kwezinto kwakhona uhulumende ukhanyile ukuthi ule ndlela zokuthi akulungise khonokho, nakhona kwasekwethulile kathesi okokuthi kusebenze imali eyodwa phakathi kwelizwe, kungabi labanye ababangcono kulabanye, sonke silingane ngemali nale esilayo. Kungakhathaleki into zike zakhwela izolo, kodwa ukukhwela khonokho gibhi sikukhangele kwenze nabomu. Akulanto esimakhwela siku zonke, lento ethengwa kulapho, lento engadingwa kwenye indawo ekhweza siku zonke uvuka kukhweza, yiwo kutengisa ukuthi yiyo kuthiwa yi-sabotage sibili ebuhlungu kakhulu nxa ungazange uhlangane layo.
Inhlanganiso ezimbalwa ezigoqela iZimbabwe Congress of Trade Unions zithi kazisizo ngxenye yalokhu okwenziwa yitajamuka sesijikile campaign.